Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jono njani mthokazo omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 lamhlanje ngomgqubelo mhla ka 29 Bandula 2018. Igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka.
Siyakholwa ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo.
Abathengi bethengisa impahla emigwaqweni bathi bathwele amagabha avuzayo.
Khonapho uma sebengithathele, sengiqalisa ukuthwala nzima, ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimpazo ebantwini. Imali zakhona ziyabe zizala times two.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zidlela evalweni.
Impilo yeBotswana enzima. Yes, iseBotswana. Eborder zingena kanzima. Siyalayina bakithi, ulayini uzudinga. Usuke lapho ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uwuthole. Usebenze kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Namhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Silivia Maphosa owadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho eZimbabwe. Bekugcwele izihlobo labangani embuthanweni lo owenzelwe eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abekade bekulo mkhosi owenzelwe emzini kamuyi eWaterfalls bachaze umuyi njengomuntu wayelothando okhonzayo njalo owayengumazithulela lanxa engekho oke wathinta phezu kwendlela yokubhubha kwakhe. Yehlule imizamo yonke yokuzama ukukhulumisa abantu abakade besemkhosini lo abatshengise ukwesaba okumangalisayo. Uninazala kamuyi uchaze unkosikazi Maphosa njengomuntu owayeziphethe kahle. Uqonqosele ukuthi imuli eseleyo kumele ilandele izenzo zikankosikazi Maphosa. Abezenkolo ezehlukeneyo labo babuye ngobuningi babo ukuze duduza abafelwe yinsika yomuzi. Umfundisi uSenis Banda utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kumele axolise ngokubulawa kukankosikazi Maphosa labanye loba nje sokule khomishini ehlolisisa udaba lolu.
Siyakholwa ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi abantu bavunyelwe labo ukuthi bakhulume lokho okubuhlungu enhlizweni zabo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuxolelana lokuthi kube le ndlela yokuthi ungaphindwa futhi njalo isimo lento enjalo ukuthi yenzakale.
Umfundisi Sibanda uthi akumelanga abantu abafelwa izihlobo zabo bethuselwe nguhulumende.
Ngibona ngani lokho akulunganga, engxenye bayesaba ukuthi bazakhipha ezinye izinto ebezifihlwa njalo mbe siyakwazi kulo commissioner lo ofakiweyo engxenye bafuna ukuthi izinto zikhangele ngenye indlela, kodwa kabe kungalunganga nxa uhulumente evalela abantu. Kumele abantu bavunyelwe ukuthi bazikhulumele bazenzele bekhulumela kodwa nakuntathela izindaba lokhu abakucabangayo nalokho lento le eyayenzakalayo.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kulilungelo labantu abafelwa izihlobo zabo ukuthi benze izikhumbuzo zabo.
Kuqondile sibili ukuthi kwenziwe lokho, njalo kulusizi nje ukuthi izinto ezinjengalezi sezifika izinto nje ezingani sezibuya nje zisikhumbuze onalwana umuma odlulileyo njengoba kusanda kwenzakala. Kodwa-ke mina njengami nje angilusizi, ngabona lo mongameli layo lokho ephindaphinda eleke kukhuluma ukuthi entweni eyayenzakalayo isiyinto esizabona-ke ukuzaphuma kulokuze niye commission of inquiry le ebunjwe ngomongameli. Ngibona ukuthi kumele sinike ithuba abakhangelelayo lokhu bonke indaba yakho izaphuma njani. Silusize sibe kakhulu ngakhonoko.
Uphinde wathi izihlobo zabantu abadujulwa ngamasotsha ziyavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba.
Angiboni ukuthi abantu bengabe bevalela ukuthi bakhulume. Emumeni onjengalo obunjwe ngubaba upresident wethu uMnangagwa. Hayi, ngibona ngani kids abantu bakhululekile ukuthi ngingazi ukuthi lokho kungabe sokuvelela ngaphi ngoba abantu ukuthi isikhathi bayabumba izinto lezi. Kodwa ngibahlangana nomuntu ovalela ukuthi akhulume. Abantu bakhululekile ukuthi bakhulume. Elizweni leZimbabwe abantu sebekhululekile kade sithi bakhulume abakufunayo ngoba kulilungelo labo lelo. Isisekelo sombuso siyakutsho khonoko.
Uhulumende usebumbe ikhomishini ehlolisisa lolu daba. Abantu abayisithupha babulawa ngamasotsha ngesikhathi kulabanye ababetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli olwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuthi uza kwethulela uZulu impumela yenhlolisiso le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigoqweni bathule nzima kweleZimbabwe lapho abafumbathiswa khona amapolisa isikhathi sonke besenzela ukuziphilisa. Kodwa lokhu akubavimbeli ukuthi bathengise esantando emigwaqweni. Ake sizwe udaba olwethulwe ngubathabile Masuku.
Imigwaqo emadolobheni amaningi igcwele ingcekeza emangalisayo. Kuyaphithizela emigwaqweni kobulawayo eHarare, eGweru, eKhadoma, iMashingo, iBeitbridge lamanye amadolobho. Ingcekeza le iveza ukuhlupheka okumangalisayo kwabantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abagijinyiswa ngamapolisa nsuku zonke azama ukubasusa emigwaqweni ibafake endaweni ezikhethwe ngamakhansili. Iningi labathengisa impahla bathi indawo lezi kazilunganga ngoba akulabantu abahamba duzane lalapho, ngakho ke bagcina bengena enzikini zamadolobho lapho abaphandela khona imuli zabo. Omunye wabathengisa emigwaqweni ngunkosikazi Siza Lobuhle Mabhena othi bahlangana lobunzima obumangalisayo ngenxa yemithetho ekubeka sobala ukuthi kumele bathele imithelo ebavumela ukuthi bathengise impahla.
Imithetho yenza kube nzima kusebenza njengama-vendors iyona le yokuthi kulezindawo lapho abasivalela khona ukuthi singathengiseli khona. Lama-licenses abo ayadura and umthetho wama-license lo usithwalisa nzima especially ebantwini abazintandane labafelokazi. It's hard ukuthi beze bebhadalela ama-license ama-medical reports la befuneka, they are too expensive. Kunzima ukuthi size siwathole kami. Ngabe kuthiwa siyathola kwezinye indawo ezi ngabe kungcono.
Indawo eziningi okuthengisela khona abantu akula zambuzi, kuthi nxa zikhona ziyabe zingcolile. Unkosikazi Martha Moyo uthi ukusweleka kwezambuzi kwehlisa omama isithunzi njalo kubangela ukuthi imikhuhlane imemetheke lokuhlukunyezwa kwabo.
Ukuswelakala kwama-toilet endaweni lapho esithengisela khona kusuka kwehlise omama isithunzi kakhulu ngoba umama uyamthola esesebugodweni ezama ukuzinceda endaweni ezingekho right futhi ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi usuke uthole sokuthiwa ubanjwe iganye avezama ukuzinceda khona ngale.
Unkosikazi Patience Dube uthi amapholisa ayabathathela impahla ngenxa yokuthi abala ama-license njalo baphila ngokubafumbathisa okwaziwa kakhulu emadolobheni lakobulawayo ngokuthi ikudiza.
Ukuziphilisa besikwanisa ukuziphilisa kuhle but khathesi silama-challenges esihlangana lawo. Amapholisa omakhokhoba bayasithathela izinto vela kusaphileki emgwaqweni. Unzima asivunyelwa bathi kumele sibe lama-license okuthengisa. Nxa ungela babuya bekuthathela into zakho behambe lazo and it's hard to recover ngoba vele abakuniki khona ngale silongeza ungela license vele abakuniki. Baphila siphila ngokudiza emgwaqweni lanxa ungadiza still babuya futhi bebelithathele so gcina sokunzima ungasakwazi ukuthi uyenze.
Umnumzana Milton Dewa laye othengisa emigwaqweni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe uthi i-council iyabathathela impahla okwenza behluleke ukuthi babhadale imali yemfundo yabantwana ezikolo, bebhadalele izindlu kanye laleyo mali efunwa yi-council.
Asiphila nzima lapha kula msebenzi, singathi sizame ukuthi lathi siziphilise. Isithi council iyasithathela and no refund izinto zakhona sikwazi ukuthi ziya ngaphi. Ngapha ezindlini lapho sihlala khona futhi bayafuna imali. Thina khonapho sabe sizama ukuthi sidinge imali yokuthi siyebhadala isithi council imali ye-rent lezikolo abantwana bethu bafunda ezikolo zesikansini but ngapha sizama ukuzincedisa ukuthi sithole imali yokubhadala ezikolo ngapha babuya besithatheni akazi ukuthi bafuna senze kanjani ngapha akulamsebenzi amandustry avaliwe.
Impahla zabo zingathathwa abathengisayo abazitholi lanxa bengazilandela kukhansili. Ngalokho uDube uthi nxa esethathelwe impahla uyaqala kutsha ukuyaboleka imali ukuze enelise ukuqhubeka ethengisa.
Khonapho uma sebengithathele sengiqalisa ukuthwala nzima ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimpazo ebantwini. Imali zakhona ziyabe zizala times two.
Umnumzana Mike Ndiweni okunhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Trust uthi imithetho yedolobho lakoBulawayo eyokuthengisa emigwaqweni seyachiwa isikhathi.
Umthetho lo okakhansile esithi Urban Council's model workers and street vendors by law ka-1976 usuchiwe isikhathi ngoba kwananzelelwa wabunjwa isikhathi samakhiwa. Amakhiwa ayengafuni abantu abamnyama ukuthi bathengisele edolobheni, yayiyindawo yabo. Ngokunjalo sithi Bulawayo City Council ukhangele ubhale umthetho omutsha ozahambelana lesekelo sombuso. Yikho into yokuqala esiyifunayo nale.
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla ze-council ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi akulula ukuthola imisebenzi kulelo lizwe, kodwa akula abangakwenza njengoba ekhaya kungela msebenzi. UMathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Iningi elichapha umfula uRamakhwebane lingena kwele Botswana liyabe likhangelele impilo engcono, kodwa akulula ukuphila elizweni elingumakhelwane njengoba ingasatholakali imisebenzi elohlonzi. Umnumzana Dumisani Ncube olezicoco zamadegree ezimbili kodwa esithola esenza noma yiwuphi umsebenzi uthi akuthambanga ukuphila eBotswana.
Eze degree holder ngcina zenza lamanye ama peace job ukuthi akalingananga umuntu ofundileyo. Sabe siyenza imisebenzi le nje ukuthi senelise ukusurvive. Ndasemsebenzini isiphiwa overload of work, you can't complain because you don't have a choice. Ungacomplain naba utshela ukuthi khona bayawuxotsha beqhatshe umuntu wakibo kumbe beqhatshe omunye umuntu oli-foreigner ozavuma ukuthi imisebenzi enjalo iholiswa le mali encane.
UNkosazana Sihle Nyoni osebenza ezindlini eHabroni uthi akulula ngoba abatholi iholo ngesikhathi njalo batshona bexotshaniswa ngamapholisa ngenxa yokuswelakala kwamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Impilo yeBotswana enzima, yesiseBotswana ebhoda singena kanzima, siyalayina bakithi, ulayini uzudinwe usuke lapho-ke ungene udinge lowo msebenzi uwuthole usebenze, kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga. Uthi uyabuyela uyayithonisa uzazotha siyakubizela amapholisa ngoba bekwazi ukuthi vele kawulaphepha. Usuke lapho ujiye uye kwenye indawo, sesitshiye izindawo eziningi amangamabe ngabe liyasizwela sivumele nje sithonise imbali zethu basinike sibiyele ekhaya.
Umnumzana Edson Madlala laye esebenza ehofisini kodwa ukuthi abatswana bakhangelela phansi abantu beZimbabwe.
Akulula ukuhlala elizweni ongazalelwanga khona. Okunye futhi kungalokhu khona umuntu ungayivela eZimbabwe lapha kulokukhangelelwa phansi lokuba discriminated against. Abantu balapha babecabanga khona abantu abavela eZimbabwe ngabantu bene ama-second class citizens.
UMadlala yena ukuhlangothi lwezemali olwe-accounting kodwa uthi ngenxa yokuthi uvela eZimbabwe uzithola isebenza umsebenzi ophansi ecina engu-account clerk njalo njengabaningi abeZimbabwe kakho kumankampani amakhulu. Usebenzela inkampani encane engaholisi okuya ngaphi. NjengoMadlala uNcube uthi impilo eBotswana ayifani lalokho ocatshangelwa ngabanye abantu, iningi lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukwenzela ukuziphilisa. Abafana loNcube batholakala kwezinye izikhathi esemgoqweni yeHabroni bedinga abantu abangabaqhatsha ukuze benze umsebenzi ofana lokulungisa ezivandeni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela ndwandwe,
lamlela
Langlelo amshweshwe
Langlela nampa bafube
Isivande sekuyu Celesa irrigation scheme sesileminyaka emibili singasebenzi ngemfanelo loba nje uhulumende sithi uzalima ngamandla ukuze athuthukise ezomnotho imuli ezedlula ikhulu ebezilima kulesi sivande zibhekana lendlala uAlbert Ncube usedulela lolu daba
lapho sifakatshele kulesi sivande bekuthule kuthecwaka kungelalo yedwa umuntu emahofisini kumbe emasimini iguyu Chelesa irrigation scheme sileminyaka phose emibili ingasebenzi ngenxa yokuthi abalimi behluleka ukubhadala isikwelede samagetsi esedlula amadolazi inkulungwane ezingamathumi amane 41,000 kutsho omunye wabalimi
ma-41,000 sazovula kwe-command agriculture sasesitshaywa ngama-flats izinjini zethu umfula wapho ngubuyuthuthile
impompi zamanzi sezibolile okutho ukuthi kuzafuneka ezinye lapho lesi sifande sokumele sisungulwe kakutsha imuli ezedlula amakhulu ezeguyu kanye lechelesa beziphila kulindawo ngokulima kodwa zicine ukulima ngomnyaka 2016 phansi kohlelo lwe-command agriculture umnumzana Edgar Ncube osakhulayo ude kuyadanisa ukuthi lindawo yokulima ngokuthelezela kayisebenzi ngesikhathi ningi labasakhulayo bengelamsebenzi.
Kubuhlungu kakhulu especially nxa sikhangele thina kubontanga. Ngasaba lontanga bodwa but leza khamizi jilelele nje ezihlala ziqhaqhelane le ndawo yona le. Ontanga kakhulukazi bekuyi opportunity ukuthi aluwa iyasebenza. Ontanga bebengabantu bokuthi bathole amathuba emsebenzi. Bakwanisa ukuzilimela, bakwanisa ukwenza lokhu lalokhuyana. And izakhamizi zikwaniselazi ukuthi zithole inzuzo eza kusiza imuli, siza isifuyo. Siyafisa ukuthi ngabe kule ndlela engenziwa. Manje ke uhulumende wethu lo ngane kasinanzelela akakwazi ukuthi sile ndawo ezifana lapho chelese ezimele ukuthi ngazi iyasebenza siphathise uZulu.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu emanama ngomunye walabo abalesifiso sokulima ngokuthelezela kodwa uthi uyehluleka ngoba lungekho usizo olusuka kuhulumende lokuncedisa labo abalesifiso sokulima.
Ukulima uthelezela khona yikho sokungathi kubambe ilizwe ngokubana imisebenzi kayisatholakala ukuthi uziphilise sokumele uphande umhlabathi yikho lapho kulomnotho wethu thina. Ngoba kulakho ukulima umnyaka uqala uze uye phela. Ulima utshintshanisa izilimo. Ngoba ungalima ukhangele phezulu sithi izulu. Izulu esikhathini esiningi kalini ngemfanelo. Siba sendlaleni enkulu ngenxa yokukhangelela isitupho esilalo ukuthi izandla zifitshane. Kasenelisi ukuthi sithole izinto zokuthi silime okupheleleyo.
Ekhuluma ensukwini ezedluleyo umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthe uhulumende uzavuselela izivande zokulima ngokuthelezela elizweni lonke jikelele. Okungasebenzi kweguyu chelesa irrigation scheme lokhu kuze ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa etshele umanyano we-United Nations General Assembly uthi uhulumende wakhe uzathuthukisa ezomnotho wakuleli ngokugxila kwezokulima. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington khonapha ke eDC suka isikhathi sabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi nesisampofu obona ngokwethulwa kwemibiko edolobheni lakobulawayo ngukhansili. Lapho esikhangela indlela leli dolobho elizama ngayo ukwenqabela umkhuhlane wekholera.
Esicelayo kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi ikholera labo typhoid imkhuhlane efuna ukuhlanzeka okuphakemeyo. So siyacela abantu bokubulawayo ukuthi to practice good hygiene standards, onjengokugeza izandla singakadli, nokuthi ama-fruits lama-vegetables siwagezise empompini yamanzi egijimayo ngoba lapha sabe simake sure ukuthi akuna contamination.
Yiphi eminye imizamo eliyenzayo ukubona ukuthi abantu bakwazi ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukunqabela lo mkhuhlane?
As a city, sile preparedness plan, disaster emergency preparedness plan, and we've been having meetings. So sesisebenzile njengedorobho sa-activate ama various committees. Ama committees lawa njenge health education promotion and information dissemination. Ngoba nxa isikhathi sinje, people need to know ukuthi benzeni, njalo we need to give them the update ukuthi uhamba njani. So that committee is working. Sikali silukuthi sisebenze lama different sectors, abantu abanjenge private sector, ezikolo ukuthi kuyini ofanisi kwenza. Njalo sikhangela i-surveillance. Nxa ufika esibhedlela sisuspecta i-cholera, so fanele sikulandelele ukuthi kati ubuvela ngaphi. Sihambe back ukuthi ngikhaya ngobani kati expose, ngoku-disinfecta, even disinfection of izindlu, disinfection even of ama-vehicles, nalawo athwele umuntu nalawo. Ngikhaya vele banatha amanzi anjani, ngubani omunye obulewe yisisu ngikhaya, ngubani omunye oke wahamba outside the city. Then i-case management ngenye i-committee khona, i-case management ukuthi nxa umuntu efika uphatha njani khona fanya esibhedlela ngoba kusofana kube le way of containing i-infection naleyo. So konke lokhu sokuse in place, even in the disinfection, ngoba even nxa umuntu ethwale i-ambulance yethu fanele i-disinfect. Any place lapho umuntu ebele contact khona fanele i-disinfect. So as a city, we are already activating and we have started work and we are monitoring and we are on high alert. So sicelayo ukuthi abantu besincedise labo be make sure ukuthi bageze izandla, sifundise labantwana abancane. Dala thina sikhula ngaphambi kokuhamba sinje drop-in. But kwesi sikhathi, teach our children ukuthi behlale phansi, bedle nxa sekungikhaya sebegeze izandla. Ngoba ungathenga ukudla e-town, uzageza ngaphi izandla. Especially la okuthiwa ngama-takeaway, ngoba uyabe ungazuzanga ithuba lokuthi ugeze izandla. Bebona ukuthi ukudla kuyakhudumala, kuyachisa, njalo kuvela endawo ehlanzekileyo.
Izibi ziyachithwa yini, njalo akulazitishi zama-sewage ezidubukayo?
Izibi siyathwala izibi. I-CBD singathi e-town. Siyabutha daily ngoba yikho kulama business, so business bayenza ingcekeze eningi. So siyabutha izibi on a daily basis. Ema residential areas sithwala on a weekly basis. Sayenza i-community project. Le community project yasivumela ukuthi sisebenze le community abalama vehicles. Besincedisa ukuthi bethwale izibi from the household. Befaka in a particular place, then imoto zika-council bese ziyazithatha zihambisa kulandfill. Lokhu sakwenza ngoba besibe challenge yezimota. Iziba sizigcine nini, sizikhuphe ngelanga lelo imota ebuya khona. So that we avoid i-dumping, we avoid i-litter. Even edorobheni, singapho ngihamba sijikela amaphepha yonke indawo. Ngoba ama-sewer base maningi because of old infrastructure. Kule ndawo lapho esithi khona ngama-hotspots, kungadubuka lamuhla singaze sihambe siyelungisa, kuyadubuka futhi after maybe 1 week, 2 weeks. Ngenxa yokuthi kufuna vele i-infrastructure rehabilitation, community layo ayibhadale izimali. Ngoba imali naleyi, besides i-grant esikhuluma ngayo, yimali ofanele siyithole ebantwini, sikwanise ukuyenza konke khonokho efanele sikwenze njengedorobha.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Nesisa Mpofu, obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga. Okwamanje silejaha elidala uChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba.
Elingali tshona njani zulukandaba mthokazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Chris G Victor. Lamhlanje sixoxa lo Chris G Victor, umhlabeleli osakhulayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ah, kakhulu. Umhlabela ngaqala 2010 but ukurekhoda ngazoqala ngo-2014.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi uqalise ezokucula lezi?
Ya, uma ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi ngisahamba ukuyalisa inkomo, so ngizithinta inkomo kanaphana ngangisizwa ngihlabela, ngifuna ngifisa ukuthi lami
ani nyayenza kulo wokuyenza eyibhindi kwathiwa yi-Jordan Bhindi ekhaya saka yayingichaza lami ngaba lesifiso ukuthi ngihlabele nami.
Manje wena kahle kahle kwinokwenzayo ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatata?
Ya mina ngidese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngitshaya amakatari but kakhulu i-bass guitar ye ngiyithandayo saye
siyabona ukuthi usuke wacula labanye abaculi ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele labo?
Ngiyahlabela lo Mamsi oyezambia lo Tommy D oyezambia lapha eZimbabwe kangeza lo Gidi Amuntu.
Nuyabucabangene uze uzilobe lezi ngoma?
Ya uwenzakalayo uma ngihamba endaweni enhlala kuye ngiyabe ngibona kusizakala kumbe ngingakuvakatshela endlini yakho ngingabona ukuthi uphila njani lo mfazi wakho unotyana lami ziya ngenza ukuthi ingoma zibe zibuya kwayo okuyenzakalayo endaweni esihlala kiyo khona loku ngisithola kona ingoma yethu khonapho.
Wena uhlabela ngendimi ezithiyeneyo kuyini okubangela ukuthi uhlabele ngendimi ezithiyeneyo njalo ngeyiphi indimi obona ithandwa nguZulu?
Ya ngihlabela ngendimi ezithiyeneyo nxa ukuthi ngabona ukuthi ngathi ngibe best kungokuhlabela ngesiNdebele kuphela wara amashona awubaye funa ukuzwa so ngiyahlanganisa ngihlabele ishona ngihlabele isinyanja ngihlabele isinanga ngihlabele isifunga ngihlanganisa indawo ngihlanganisa isikhiwa ngihlanganisa sokuthi wonke umuntu abe nesikhathi sokulalela iy'ngoma zami.
Usulamadlalade amangaki?
Ya okwakathesi lamadlalade amabili.
Sizwa kuthiwa kusukwana ezilandelayo uzaba usethula elinye idlalade lakho elitsha. Ungasitshela nje ngamafitshane ngedlalade lelo?
Ngiyabe ngisethula leli albhamu mhlaka 13 October ewange. Iyo albhamu leli ngalibhala ngenhliziyo ethanda kwezinto ezenzakalayo ezindlini. Ngiyathola ukuthi ngitshene lo mfazi wake umuntu iyashiya umfazi wake abantwana sebe siyadilika ngale yena lawo sekumele ubhadale i-maintenance ukuthi abantu abako bakwanise ukuthi baphumelele empilweni bakwanise ukufunda. So khona kuyana kuyake kungibamba mina njengosakhulayo ngokuyakuthi so lami empilweni kuzayenzakala ukuthi ngizathatha umfazi ngithiye ngithathe omunye. Sekuba ngahlabela i-albhamu leyi ithiwa i-Life Yand engiyilontshayo mhlaka 13.
Akusitshela ukuthi abantu bakhangeleleni mhlaka 13 lapho ozabe ukhona usethula leli dlalala?
Ya abantu bakhangelele izinto ezintsha ozi bafuaezobeyintela esithi hhayi sifuna i-albhamu lakho elizadlula leliyano lenzayo elile ngoma ethiwa uhanke ehluphayo. So sifuna into ezinhle ezizosidabulisa kakhulu. So yiko khona lokho.
Hayi kulungile, ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho.
Hayi ngibonga lonke elilalelayo lonke elithanda umculo wami. Hayi ngiyalithanda, inkosi ibe lani.
Lo-ke ngumculi osakhulayo uChris G. Victor ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Yes, abanga kakhulu ke Chris Gande, kodwa-ke singakehlukani sike sibalabale kunye-ke okufitshane namhla kulo mkhosi wokunanza abantu beZimbabwe abahlala kwale Melika abenza imisebenzi etshiyeneyo. Umkhosi lo waziwa ngokuthi yi-Zim Achievers Awards. Intatheli lapha e-Studio 7 uMavelas Mhlanganya uye ngomunye wabakhethwe ngabantu ngemisebenzi yokudabha izindaba. Singakehlukani wothi siboneke ebezigokela namhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasoja kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi bathole amagabha avuzayo. Lezi zizalwane seZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezidlela evalweni. Siluqhubake lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje walivalisa ngenjabulo ngoGibbs Dube.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.